angiboni kusiba nenguquko ekutheni ebantwini beZimbabwe kuzaqhubeka kuyikho khona lokuthanisa kujwayeleyo. Nalabo abazangena ezihlalweni bathi bayibona labana abadiniweyo asebehambele indlela ende yokudiliza ilizwe lifike kulesi sibanga singelamsebenzi, singelazibhedlela, singelamigwaqo ngenxa yabo. Ngakho-ke akulalutho oluzasebenzela abantu beZimbabwe oluzazalwa khona.
Kulembiko sichona siyibona lapha abanye besithi kulokudonselana phakathi kukababuchiwenga loMnangagwa lanxa nje bona bezanu PF bekulandula. Ubona uchiwenga encintisana loMnangagwa yini la edinga ukuba ngumkhokheli webandla?
Angiboni kusenzeka lokho, akujwayelekanga ukuthi emabandleni anjengabo zanu PF kwenzeke izinto ezinjalo. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kungenzeka, ngakho-ke angikukhangelelanga nakancane ukuthi kungenzeka. Kuzaba yinto nje esiyazi ikhona kumbe esiyizwa ikhona ukuthi kule mpikiswano kulokudonselana phakathi kwamongameli nomsekeli wakhe, kodwa angiyiboni into yakhona isisiyakwenzeka ku-Congress. U-Deputy Vice President ephakamisisande sethi ngikhona nami ngifuna ukungena. Nxa ngabe funa ukungena uyabeza nominethwa kusemanje kusekubonakala ukuthi kumadali, kodwa angiboni kusenzeka lokho.
Ubaba uMnangagwa engakhethwa kuCongress lapha adonse kuze ukhetho ngomnyaka ozayo, anqobe abe ngumongameli njalo kweminyaka emihlanu, ngemva kwalokho ubona isima eceleni yini evulela ubaba uChiwenga kumbe sizabona kuguqulwa isisekelo sombuso weZANU mhlawumbe leselizwe eqhubeka njalo encintisa?
Angakuphike ukuthi kungaguqulwa isisekelo selizwe seZimbabwe ngoba asikwazi ukuthi emicabangweni yabo kamza ngabe, kodwa njengabantu esibazi bethanda ukuhlala ezihlalweni ngeke kumangalise nxa ngabe bengaguqula isisekelo sombuso, kodwa-ke njalo nxa engaphuma njalo kungeke kumangalise. Kodwa-ke ngizama ukuthi ahlale okwedlula iminyaka le enguthena ivunyelwe isisekelo sombuso nxa ngabe kuyile kunyaka ozayo. Kuzaba nzima kakhulu, kungabanga ukuthi iZANU-PF iphatheke phakathi idilile. Angiboni ukuthi iyabifeleyo ncedo, akanamandla, akanakuhlakanipha okungamenza ukuthi avuse ilizwe aqinise iZANU-PF ngale kuka-2028 kuyabe sokuyiqedisa nje ayithele emagodini.
Ibandla leli lithi lizaguqula njalo inhlelo ezingaba lomthelela kuhulumende esingathi kuformulator ipolicy. Kukhona yini okutsha obona mhlawumbe bekuletha okungathuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe?
Akukho nakancane, ngabe kwakukhona ngabe sasakubona kudala eminyakeni engu-42 bese sihlalweni. Ngakho-ke kuzaba kuyikhona lowo press kujwayele ukuthi lapha nalaphana kuyenzeka lokhu nalokuyana, kodwa ebantwini abaningi izigidi zabantu asoze zithintwe yilokho kuzakwenziwa ngale ngaphandle kokuthi kuphela zihlupheke okwedlula lokho kuyikho khona. Asivumeli ukuthi soluhanje uhambo alisibonile aluhambi ngendlela efaneleyo. Lapho esiya khona sikho lapho abantu beZimbabwe abafuna ukuya khona. Ilizwe selidiliyela liyamsebenzisa liyalutho ngenxa yalezo ndawo mapolisi zokukhulunywa ngawo. Ngakho-ke angiboni ukuthi kuzaba nenguquko kumapolisi ndawo ukuze kulethwe impilo ende ebantwini beZimbabwe. Kuzaba yipendiswa into ezingazali lutho.